Umnumzana uPresident Trump emzameni yakhe yokuguqula izifiso zabantu ngokhetho, kukhona sibili abantu abamsekelayo lakona la ma-states angu-19. Into nje engifuna ukuthi ngitsho ukuthi kukho vele kukhona nje ama-states angafuniyo ukuba phakathi komanyano lolo oluthiwa United States. Ama-states ahlulwayo laphana ngale impo kuthiwa yi-civil war. So lokho bebambe oludala, lokho befuna ukuhamba ngoludala. So akungimangalisi kakhulu ukuthi nxa kukhona abantu abalokho befuna ukuxexeba kabebuyele emuva. So ngiyacabanga ukuthi kungaba kuyibona labo bantu, kodwa kangizange ngiwatate nje mbona ukuthi iwaphi lawo ma-states ngamunye ngamunye. Umumo we-virus lapha esikhona thina, actually ngise-Indiana, umumo we-virus uqhame kakhulu ngoba kulokhu kusedlula amalanga ama-records every day. Hayi vele ama-counties wonke sibili ami manzonzo, amadlodlongwana ngenxa yokuba umumo lo kawukhanye ubuyela emuva, ukhanye lokhu uqhama. So ugovernor walapho uHolocomb uthe abantu baqhubeke begqoke amamaski, lazo zonke izinto ezincedisa ukuthi lo mkhuhlane ungamemetheki.
Khonokhu uphikisa ukhetho okwenziwa nguMongameli Trump, ubona kuzaba lomthelela onjani kukhetho oluzayo?